So we zika descend of a VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elingali ithona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u-3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abahlali begwanda lathi sithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokokuqala ukuthi amaphosa ephuze ukuresponda to iy'ndaba ezifana lezi, kumele amaphosa kumele bebela konke kumabhokisi lana oneneni ukuthi behlezele umsebenzi kuinto imali ecommunity yokuleshela ecommunity ukuthi pho-ke bebazakwanza nawo kudika lezigilamkhuba lezi zehlelwe into ezincane ezinjengalezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa eli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi ngabe ezibonele emavinkilini awebhukama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo, abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze kube kwazi ukuthi befunde. Umuntu bakwazi ukuthi ulayo isanitize, ulayo imask. Sanitize yourself every time. Ungoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osacatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emoteni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imihlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu besebuthena kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola lethumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalazinobakalazi le phoyisa esiyakhona ngaso yayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakho amapholisa. So akuyaqinisela ukuthi kazange yefakwe sami, hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwo khona ngalo mbelo nkosikazi. But okuyitho ezikhala ngakho kakhulu isona oko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinto. So kathi esizinda lokhu zikazimnukisa umuntu lwana asento erayithi kulabantwana kulani nala. So asento erayithi kusosayathi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama othi abakubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala, so umntwana ebelokhu elele lapho umuntu yinhlanza. Ndizama ukubiza amapholisa basigadele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanza uyonakala kathesi, bona uzwa njani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Naro olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
kwinto elihlazo kakhulu community ovele okuyephula isiko lomkhuba wendawo wendawo yakithi abahlali begwanda lathi sithithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo asokuqala ukuthi amapholisa kufuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi kumele amapholisa mabeberedi bela konke amabhokisi lana okuningi ukuthi befezele umsebenzi kwinto emali community kakhulu eshuka i-community ukuthi pho-ke bekazakwanza nawo kudika lezi gila mkhuba lezi zehlulwe into ezincane ezinganezi
isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni ebulenjini ye-WhatsApp ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobhi umakhalekhukhwini wakhe omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uzulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyehlolwa ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisisemajawundeni egwanda Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele-South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke usukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilo mkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshi ezilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhitshiwe umgogo onqabela ukuhamba kwabantu. Umphathi ntambo e-ofisini kamongameli umnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kulobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ngenxayale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisithabala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa ukusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo iningi selasila kwafa abedlula izinkulungwane ezisichakalolunye lengxenye over 95,000 kanti abalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimelisiro 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili kubika abogatsha lwezempilakahle. Isele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphanyeke emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokuthetha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi akwaziwa okuzakwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade siphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ekhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho ukuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze dokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba le isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali ye-Political Parties Finance ngoba sebevumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma ekhoti kufuze alandelwe, kube ne-consistency ekhoti, kungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto emakhoti. Okunye okuphumileyo yukuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezixotshile kubandla le-MDCT yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
UMnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi. Okwelinye lamacele e-MDCT kubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa ukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okuninginingi. Okuningi asikuzweni kuBibs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezihleneyo ekhuluma loZulu ngaza kwenza engavotelwa.
Yathi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu, labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo into yenziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
unkosi kaziphuma lo uthi kuningi okumele kulungiswe kubulawayo
White 12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezipirithi ezinye zivaliwe ngendaba yamagesi abasakwanisi lutho abasela bomkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezidilikile lamaflows akhona segugile so ngazinikela ukuthi nxa ngaba yingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakudlulele 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni ezijeneyo ubakhankasela ngamandla ngumnumzana mavuso jabalala
kanye 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 kanye
wathu
into le ayisoze yafayafa ayisoze yenza njani ayisoze yafayafa izaphu ingangena phansi evumbuluka laphana ilokhu iyizaphu bantu bakithi yafungelwa
kanye 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 kanye
wathu
olandela ezombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini
laba abantu abafuna ukuvotela manje kube kume mhlawumbe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution i-devolution of power ukuthi bezame ukususa amandla la ngaphezulu bawese phansi isystem yebambileyo kakhulu ukwenza lutho ibhodini ithulitensi kwaxotshwa imthova yonke khonapha
kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingugibs dube
lokhu sikudaba lunye abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho. Omunye obukulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele osithandekile emhlangano we-Studio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhanyelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo mangikhethwe ngabantu bephumula so kibo khathelwa ku-by-election siqedelane lapho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper ku-MP wabo se-reinsecting the following day hayi sekukudokiwe so besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo kuye ephalamenti even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesizakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs asiye ephalamenti bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye nakho konokho abangithume khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu adisebenzele ebantwini angange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo itiye ngoba abantu ngithengelanzelela engincedisana labo bonke ngabantu bangobaba kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olekufini
ubone ngani bangakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yani ukuthi wesilise ngenza ngcono
angeke basole bayenza ityabo bakakhe kodwa sorry, but mina ngikhenge ngibona ngabona le kule gepu igepu abaqhaqhayo yihuba kakhulu ebantwini mina ngathembisa abantu ukuthi ebuseni ebunangini nike izini ebantwameni amayuti njengamayuti ngiyazitshintsha ngibe ngumyuti ngingene labo but abaningi bakube sula khona kuyani u-m t abonakale maybe ezinhleni itwas i-ray futhi umbono u-m t emteni but mina sengibonakala indawo zonke yebo bengeke ngingene yonke indawo ifale yonke ikhumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo.
Lo ngonkosikazi Sicele Silemahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sekuphumula kobulawayo ephalamende obexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubekhokhela amalecaja awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewele ibutho lakwelemelika namdako le-Syria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke abakubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalecaca la kutho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namhla eDelta State kwele Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli seShaba Oil Exploration and Production Company City ulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kukuba lamasotsha amaningi emazweni aduzane lele-Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe nebutho elithe xaxa duzane lele-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende olokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidalisa ingqondo okuyinto konoku ngoba nxa ukhangele bengibona ngazi ukuthi sekuthize yonke into malala ngokuthi sikhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, iZanu-PF siyagijima, abe-MDC babonele bayagijima, kalesi sokulale i-tube siyenze labo bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngelalelwe ku-Sky Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngabo phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwabana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhonsentayiza abantu basuke beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sekungididalisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizokhona sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents kalesi silethwe lufu sizagcina sesifika mebhizulana seselelelo labo-9 kumbe 8 ngoba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi i-cake elingaka kaninje so mina ususithi yona hayi I say inani lingaka sesinani lincane lingaka angithi even la lochezo labona oluqhunyana lalo liyancithiswa futhi
iye lezwakala udaba lolu mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu benga ukubhalisela ukuvota
I think kukabili khona mawukhanalisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections aweZimbabwe because iMatureland iya-ignore makusiya phambili ayila place political identity eZimbabwe so kunabona abana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hayi thina asinavoti and kanti kunamaparty afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi sinavoti vele ntweni leyo so ngathi ngesindebele singathi besibaleli ukuthi ukukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengeparty yomuzi awesethi hayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakuya ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni abameli izanu abasemathebeleni abameli MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona abamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebelele nje sihlala ukuthi i-election kuphela ama-promises abo ekhona bona abantu ababemele amaphathi ayehlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babuye bazosebenzela abantu babo kwamaqhina esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuthi ube ukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti manisuka lapha ngesiyavota instead of ukuyehekhangisa amatamatisi isizathu yikuthi so ipolitics kulaba besithu ayila meaning vele I let itwala emganweni I let imbida I let inyama bese bezibuza ke ukuthi ngisiyadinga lelayinini yokuvota
hayi kuyezwakala mnumzana Thuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le la ngokona sila kushoyo ukukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthi ndilutho bakhona abanye abayobesithi kona mhlawumbe njengoba sobuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC isidependwanezi ibusa lapho emadrobheni especially lapho koBulawayo kodwa akula into ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu acina segive up in the whole system kodwa vele kanti vele uvota wakona sebezivotela njengoba vele ungasele kungelalutho njani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona umama umxolisile sibili uyitshayile sibili kwafana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu medwe mhlawumbe yikhona kwamntona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so saloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kogoli kumadiaspora nendawo ethishini ezinjalo ngoba ezenodea usuzibuza ukuthi why kanti sikhuluma so ama-standers ebodi naw asebishe ebantwini kanye sikuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula kona kuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so uyedula niqala umtshela ikhala ukuthi hayi kukhatshana azobe ufinyele uyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nangu sobuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yabona so khona ufana futhi ngobona umele sikukhale kunale mhlawumbe ba sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bankona soku sidinga abantu bonabona bevele nje bengekho so maybe kanti kulengeke ukhona ukuthi wona maybe singakesiyenze i-census le sike sibalane sibonte kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephela ndaba uzathola ukuvoti kurejista abantu begalwa abangu-16,000 ake sibalane sibone ukuthi wona vele ephela ndaba abantu bangaki antabo then sesiqala-ke ukuthi si-consolidate sesivela mabe mhlawumbe kustage nale i-census ukuthi sibone mhlawumbe siyasho ukuthi funa ucabange into engayisiko ukuthi hhayi sikhona sibaningi kanti-ke hhayi asikho asibaningangako
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye losubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osicathangelwa ukuthi angabe ezivulele emavinkilini awephakama. Abazancintisa lokukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba-ke lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngowafast 6 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.